Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-4 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izikolo ziyala ukuyamukela imali yohlobo lwamaziki lanxa uhulumende esithi yonke imali imele isetshenziswe.
Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izigi kayikho ebantwini sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees.
Amalunga ebandla le-MRP adudula abukholo lwesipostoli abakhonza phansi kwezihlahla bekobulawayo. Umdeni wakokhumalo uthuma iqula ukuyakhulumisana lohulumende ukuthi ayamukele umnumzana Bulelani Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Kodwa-ke umhlangano lokuqala kwaba lawo kwaba nesithembi sompela ukuthi hhayi kuzosheshe kulungiswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengoba izikolo zivulwa ngolwesibili iviki yona le ezayo, abanye abazali kwezinye izikolo zelizwe abakade befuna ukubhadala imali yama-school fees ngemali yohlobo lwamaziki babikwa betshelwe ukuthi bamele badinge amadola eMelika kumbe irandi leSouth Africa. Lokhu izikolo zikwenza lanxa uhulumende esithi imihlobo yemali yonke kumele yamukelwe. Unobhala wezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana e-X uthe ukwenziwa izikolo lezi kwephula umthetho. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi umanyano wenhlanganiso zamatitshala othiwa for days wavumelana ukuthi amatitshala engayi emsebenzini kusukela ngomvulo.
Indlela okwenziwa ngayo izig yiyo ezasetshenziswa ukubhadala ifees. Indaba sisithi izig sesikubonile abantu bebotshwa bebotshela ukungayamukeli izig. Sesiyibonile imithetho esifakiwe eqinisa kumbe ezayenza izig ikhanyile lesisindo. Kodwa-ke esikukhangeleyo egcekeni izig kayikho ebantwini sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees. Izikolo ezinye ziyayamukela iziki. Esicabanga ukuthi lesi senzo sokuyala ukwamukela iziki yiso sesiyenze uDr. Mshabane, ugovernor we-Reserve Bank, aguqule isinqumo sakhe esenzile esokumisa ukusebenza kwe-RTGS le-bond ngo-30 Mabasa. Esesithi yena i-RTGS le-bond kayibuyele isebenze bazaze batsho bona ngoba bekhangelela ukuthi mhlawumbe i-RTGS le-bond le-ZIC kube yikho kuzasetshenziswa njalo kuzasetshenziswa inkani ukuthi kuyamukelwe izikolo ngendlela zonke. Esikubonayo thina njengababalisi njenge-ATUS kuzaletha uhlupho oluningi kakhulu ngoba indlela imali ziyabe sezizintathu. I-bond le-RTGS akulingani le-ZIC, kuncane kula kuthi lona iziki lincane kule US dollar. Kuzasetshenziswa iphi irate ke nxa sokubhadalwa ischool fees lezo? Luhlupho lwakuqala. Uhlupho lwesibili, izisebenzi zikahulumende lokho eziholiswa iziki. Iziki leyi azikayibambi. Izikolo nxa zingayala ukuyamukela iziki, abantwana bezisebenzi zikahulumende kabasoze baye ezikolweni. Konke lokhu kudalwa yikuthi uhulumende nxa esenza izinqumo ngendaba zomnotho welizwe langemali, kabuye ebantwini ezobuze ebantwini ukuthi bakhangeleleni, bafunani, uzenzela eyedwa. Osokusitshengisa ukuthi kulaba bantu esibakhethayo ukuthi babuye basiphathe ukucabanga ukuhlela kuyabehlula.
Lina njengababalisi kuyini elikukhangelele njengoba izikolo zivulwa, kukhona yini okuzenzakala ngendaba yeholo?
Izikolo zikhangelele ukuvulwa mhla ka 7 eNkwenkwezi. Thina ke njengeathuzi ngaphansi kwembumba yethu e4Zew ngeMay Day sise Harare eHatfield savumelana ukuba kulezinto ezintathu esizazenza. Uhulumende nxa engalungisanga iholo lethu kasibuyele emsebenzini. Uhulumende nxa engaholisi izisebenzi nge-US dollar umholo wabo wonke asibuyele emsebenzini. Uhulumende okunye simkhangelele khona ukuthi njengoba kuyindlala engaka iZimbabwe yonke, kamise ukudlalisa imali ngokuthengela ama-MP, ngokuthengela yoni executive, ngokuthengela abe-judiciary izimota ezezinga eliphezulu. Athathe imali leyana ayibhajetele ukuthengela abantwana ukudla ezikolo, bathole ukuthola ukudla ezikolo njengoba emakhaya kule ndlala. Kodwa kukhona vele izikolo kazivulwa nxa iholo lababalisi lingalungiswanga. Izikolo kazivulwa nxa uhulumende engafakanga isinqumo sokuba izisebenzi zakhe zonke seziholi US dollar. Moyo Themba kuye, Athu spokesperson.
Siyabonga Themba kuye Moyo. Sisikhulumeli ke senhlanganiso yamatitshala ye-Amalgamated Rural Teachers Union obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa abikwa ikhankasa ngokuthula phambilini kokhetho lokudinga abazamela idale lephalamende kunye lenkokheli yezigaba mhlazi ku-29 kuyonale inyanga. Kulamabandla afika phose amachumi amahlanu aza kuba incintisa kulolu khetho. Kambe kulomehluko na ngendlela ukukhankaswa ngayo kungeladlakela lokwethuselana njengalokho okujwayelekileyo eZimbabwe. Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius J. Simanampofu, sambuza imbuzo yonale.
Hayi, ngapha kuthule kakhulu, abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha basenza ngokuthula, akula kudlwangudlwanga, akula kugxakula kuxokozela, kulakhona kuthiwa noma umuntu egqoka i-t-shirt liyibandla selicala, lingaba libandla elibusayo, lingaba libandla eliphikisa, ngoba abandla aphikisa lapha maningi. Uyagqoka umuntu noma i-t-shirt, kuthule kakhulu, kuthule kakhulu. Ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-TV lapha, besides that, hayi, kuthule kakhulu.
Akula ngisho leyo yedwa likelezo ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho.
Hayi, hayi, ngabani lesima ungabe kusikhuthile, but hayi so far so good. Kuthule sibili situation yangapha, hayi kuthule. Abahlukumezana abantu balapha, kungaba nenkinga yesengaba khona, kodwa ke hayi angikahlangani nakho, kuthule kwamanje.
Kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kube bonke abantu kumbe bakhona abanye abangafinyeleli kakhulu ngendaba zabo radio labo TV?
Ya, kusho ukuthi endaweni emakhaya, ngoba kukhona amanye amakhaya angathi kuba ne-problem nale ama-TV kabi khona, bakhala ama-signal ngi-TV nama-signal namafoni kwezindawo, ikakhulu indawo zeLimpopo khona apha abakhala khona le Eastern Cape. Ngaphandle kwalokho kodwa ke hayi abantu bathola umbiko, amabandla ayakhampena kakhulu kakhulu kakhulu, amabandla ayakhampena plus ama-stations alapha ama-TV lapha, sila ama-stations khose ama-TV shuthi sine angaba yi-5, 6, 7 khonapho ayakhava ama-political parties wonke ngokufanayo, wonke ngokufanayo. Alikho, ayikho i-station ebonakala ngathi uthi i-favor i-party ethile, njengoba sikubona ekhaya ukuthi i-station sithile sivele singesazala ukuthi ngese-party ethile. Lapha kukhululekile, and kulenye i-program abayenza ku-TV lapha yawukhampeni waleyo, amabandla wonke abakhona wonke kusemplatform yenziwa kwesinye i-station lapha, i-ENCA abanye bayibiza ukuthi i-ETV. Babakhona abantu ama-leaders amabandla, labantu ama-supporters bahleli kahle, akuluywa nix bakhampena nje phambi kwabantu abantu wonke bekhona.
Siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma, lona lidlala ndima bani? Ubona ngani lilakho na ukuthi liphumelele, siboneke sibalo mongameli ovele ebandleni lakhona?
hayi ukuthi lingaqinqoba kufika kuleyo level ukuthi lingakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne influence ekhona kakhulu ku parliament ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela izinto ezime ngayo bazodla kakhulu ku ANC yikho lapho khona ngathi support yabo enkulu izovela khona maybe la kwamanye amabandla afana labo UDM ku EFF anginashuthwa ngathi abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla ku ANC so kukhona kuzobanika amandla mangabe sokusiya kwindaweni zama coalition kuma city council kuma local authorities nase parliament makulama bills ama
lo ke ngomnomzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Amalunga ebandla leMRP abikwa edudule abokholo lwesipostoli abakhonza bephansi kwezihlahla kobulawayo. Amalunga la abikwa eqotshwe endaweni lezi abakhonza khona batshelwa ukuthi bengalokothi balugqobe ngoba bazawukhomba olotshwala. Ibandla leMRP lithi abantu laba benza ukuganga kulezi ndawo njalo bangcolisa njengoba kungela zambuzi. Ukuze emaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni kanye lezifuyo zazo sezihamba imango emide engaba isibanga esingamakhilomitha angamachumi amabili ukuyadinga amanzi. Kulandela ukutsha kwamadamu aseduze ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Okunenga sikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ezinye izakhamizi sezibopho babhema ukuyadinga amanzi. Kwezinye indawo izakhamizi thona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lodubo olukhulu lwamanzi lonyaka.
Emadamu lapho sokuroko sikhale ukukhokhela imigasi sizabela amaplani ukuthi sibhejele amanzi emadamu lapho uze sifunyezwe sithole okokunani lathi sincedakale bona.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idamu abalithembileyo selisitsha.
Asicitshile agcwele udaka nxa kungatholi ukuthi singancediseka nje ukuthi udaka lolwana lungaliyavu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispecial njengaleli jambe libambe indawo eziningi ungalibona selicitshile so utsho ukuthi avele ngathi phose iwa 13 laba yikola singafa ngitsho lezi fiyo ziyaphela nyana.
Amadamu amakhulu esabelweni sezansi emandebeleni ayiwana thisa obulawayo abalisa umzingwane lowa le apha Ncema kanye le apha Insiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela lobanini. Ngaphandle kokuthilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekhuthaze uZulu kuleli dolobho ukuthi asebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sephelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi urhulumente kumele aphanga yakhe idamu lethuli Mangange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulomhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo eMadongola lapho kulomgodi wamachina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2.
Amagonethi lawa aya eMandongola athwala amatshe kunobungozi embubonileyo ngezi kunamatshe abaathwalayo. Amatshe lana ahambe siwa emgwaqweni nxa kule moto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalani. Njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone kuningi amatshe maningi okokuthi enye imoto iyabuye ingananzela ukuthi ulelitshe tshaye ilitshe leliyana abantu bayaphela. Siyacela uncedo kwaphana ukuthi izinto zaba bazenzeni oda kungahambi kusiwa amatshe.
Kulokhu khonona njalo ngodaba lokuqhatshwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nkethe yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela bonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa ngathi
umntwana ade behambisa ama-application kunursing ake ngaxoxa lomunye nje ofundisa kompana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare Deni arare yezashu yeta ke kuti lava ivava trene kwanda hospital lava va trene Brunaberg lava va into yakona ngana ngizwisisanga waye kungadecentralize akati kuti ikwandi fizic interview njenga umjeshi wamqabo izinterview ezithathela abantu abapho ngandze kuti nge kukhona kwaye bekufuna kwenzaka kuti abantu abethu bacene bencitshwa amathuba kulabanye umele bangene
omnomzana Mike Ngadi oyisakamoska wa 13 yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu laloba inkomo abazithengisayo zisaqinile
iprice abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha azikabisisimeni sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwenaleyo iprice abafuna ukuthenga ngayo hhayi siyakwazi vele inkomo ingacaka kumele ibe phansi but azikafiki kuleyo price kambe nxa umuntu ezafuna ukuthenga inkomo nge-$100
kusenjalo imuli yakomoyo edolobheni legwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka kuzalwa engamathumi ayisithupha ocatshe busungu lwesibili kule viki ngemva kokubaluleka esibhedlela esikhulu segwanda umoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikhipha esiluhlaza esilomzila omhlophe esifubeni ombonayo ukuthazwa ukutshaya ucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azisa amapholisa aseduzane ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda ngu-Albert Ncube
lamlela mshweshwe lamlela nampa wafowembula gukama
Siyabonga Albert okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Thandiwe Moyo ward 7 kobulawayo njalo okukomiti ebona ngezemali e-finance ekhansili yakobulawayo sicubungula okwenzakala esigabeni sakhe.
Isizinda abantu abadala ama-pensioners bayawokha besiye town besiyahola imali engajeni lutho bona bewokhile umuntu awokhe aphinde aphendike ayehola imali yakhe ehlulekele ukugada ukuthi afinyelele ukuthi afike emzini wakhe. Ngikhuluma ngobogogo labokhula emakhukhuba babhekene nengxaki kakhulu ukusela ukudla, ukusela i-medication. Siyakwazi ukuthi abadala vele ngabantu abaphila ngamaphilisi, balamashukela, balama-BP, behambe eklinika. Kutholakala ukuthi kulamaphilisi afunakalayo, babhalele ukuthi abalethenge amaphilisi. Bengenelisi ukuthi bawathole la maphilisi ngenxa yokuthi bengalayo leyo mali. Abadala bakhala kakhulu njengemakhukhuba ukuthi bakithi thina iklinika yethu ikhatshana isemdilikane iseduze emuntwini ophilileyo ekhale njalo ngendaba zamanzi ukuthi bakithi amanzi abuya ngemva kwesikhathi thina abantu abadala ukuthi sikwanise ukuthi sithwale amapheli emakhanda sisesibhoraneni kumbeni ukuthi sikwanise ukuthi siyelayini esibhoraneni xoko ngala mazulu kuba nzima kube lesizinda lapho khona vele ongafiki khona amanzi nje naxa amanzi ekhona kulezi ndawo ezigasileyo ukuthi amanzi levele kawafiki pho besethi batshelela ibhawuza ukuthi ibhawuza ebanika amanzi uthole ukuthi abantwana abancane lokhu ukuthi abebesebenjani ababethi begijimele ukuyandana bethiwa izigoro lokho kufuba kube nzima sibe kakhulu ukuthi beyfinyelele ukuthi bethole amanzi.
Njengoba lani likufice kunje njengamakhansila kuyini ozakwenza kumbe okuzayenziwa ngabanye bakho ukuthi abantu bathole usizo?
Iyakhulu endabeni yamazi ikhona imizamo ekhona khathesi kungamakhansila kungobulawayo ukuthi kuye amanzi agcelakale. Ngathi ngamafitshane kulama-long term, ama-short term nama-medium solutions. Bese sikhuluma-ke nge-welfare yabogogo labokhulu mina njengokhansila kwemakhokhova into engayenza ngiya-create-a i-database yabogogo from 65 years kusiya phezulu kwenzela ukuthi ngiyekwazi ukuthi esigabeni sami labogogo abanjani. Bese ngikhulumisana labanye abafisa ukusincedisa ikakhulu abantu abethu abaphecheya izihloko zethu labangani labanye vele abebehlala emakhokhuka ukuthi ngizame ukuthi ngicele logogo uncedo ikakhulu ekudleni khathesi kunje kuyaqanda ogogo bekuthala la ngezinguzi. Ogogo ngathi njengabacelela ukudla lo owandonethile amafutha ampazi abantu abayishiti kodwa simanga lokhu esisacela lokusebenzisana phakathi lo mkhathi u-MT we-Blouwe South naye ubulile wathi hayi siyacela ukuthi sibone ukuthi singabancedisa njani ogogo labokhulu phakathi kwesigaba namayouth ikakhulu sinyazelukuthi amayouth nami ahlezi kawenzi lutho kule ndaba zamajaf ama-youth centers akhona ama-youth centers kumele avuselele abantwana bethole ama-skills kube nama-skills training khonapho kuma-youth centers kube newayisa abantwana bethole ukuncediseka mina ngafoma imacocoba development committee esebenza nokhansila ikakhulu ingaphansi kwakhansila kodwa siyaxobisana njalo ne-NP ukuthi naye asincedise athi chipina lapha okulesikhihli khona.
Siyabona ukuthi abanye bazama ukuphila ngokuthengisa lokhu lalokhu ya kungaba le nhlanganiso lazo ezinye eziphathisa abahluphekayo. Liyakubona konke yini lokhu imizamo isenza impilo ibe ngcono?
Yini nabantu emakhokhoba simbala ezini nabontanga baphila ngokuzijimisela. Ungangena phakathi komuzi wemakhokhoba uzathola ukuthi kuyathengiswa, banikile imkambo, abanye ngabathengisa amabheli, abanye abasezinsimbini, abanye ngabathengisa nje amatamatisi ama-vegetables. Kusena muntu ongathengisiwe. Isegedinile i-red camp laphana kugcwele abantu ama-vendors athengisayo. Noma bethengiswa ngokho emthethweni but bayathengiswa nabazama ukuthi bephilise izimuli zabo ukuthi zesikole bekwazi ukubhadala ama-rent. I-DGTA ikhona emakhokhoba iyafundisa ama-venda imisebenzi yezandla. Kakhulu ukuthi kezezile ama-product abo bekwanisa ukuthengisa. Kube nekhona i-World Vision phakathi komuzi ethi ngenyanga ngenyanga iholise abantu imali ukuthi bethenge ukudla bekwazele ukubhadala imali.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Thandiwe Moyo ka-Ward 7 koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo. Sihlaziya udaba lobukhosi bamaNdebele. Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga lami inhlonishwa.
Ye, ungasela ukuthi lumi njani udaba lokuthi inkosi iyethatha isihlalo sayo ekhaya eZimbabwe?
Kuxhunywana lohulumende mhlonishwa, kukhulunyiswana lohulumende impela sekwake kwayiwa kodwa kuyahanjwa manje ihlandla lesibili. Kuyakhulunyiswana kakhulu.
Ngobani abahambayo? Likhona iqula elalithuma ukuthi liyekhuluma kumbe wena ungomunye wabo abakhulumisana lohulumende?
Hayi, akuseme mina mina ngoba ngihlele ngapha eGoli kuhamba abadala ama-elders akwaKhumalo, so abiza ngokuthi liqoqo, qoqo lamantunga.
Kodwa lona iqoqo lithini? Kuyathembisa yini ukuthi singaba lenkosi umnyaka wonalo?
Isifiso yiso leso mhlonishwa, kodwa-ke angithi uma linegotiata kuya ngokuthi omunye uselula kangakanani isandla. Kodwa-ke umhlangano wokuqala baba lawo kwaba nesithembu sompela ukuthi hhayi kuzosheshe kulungiswe.
Siyabona ukubana bakhona njalo ababili abazithi labo zinkosi zamaNdebele, umnumzana Raphael Khumalo lo mnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Lina lithini ngalolu daba?
Sithi abenze mhlonishwa, abantu abazibekileyo kabenze. Mina siyazi thina iprocess iyakhetha bona, kodwa kumuntu ngekumalise kudemokrasi kenze la isibone. Yiyo i-attitude yethu, ngoba sikwazi ukukhuluma kabo abantu, asikwazi ukubavimba, kodwa sithi thina labo abalenhlelo zababenze.
Siyazi ukuthi khona ngapho kwele South Africa liyaphathisa izizalwane zeZimbabwe. Ungasitshela ukuthi zinhlelo bani elizenzayo khona ngapho?
Lana mhlonishwa, kuvikilo leli lidluleyo nje kulabantu bakithi abathelwe yimkhukhu edimisini, sesile ngubo e-ofisini zihamba sabanika, kanti la mabandla amanye athile basiqoqela impahla zokugqoka nezikole, basiqoqela sahambisa. Hayi lokho kuphela, leli hlalo mhlonishwa, ngoba sisebenza lapha eGoli indaba yamaphepha. Ngamsho wake wezwa kuthiwa emangadini emangadini, sasilungisa leyo nto ukuthi abantu bakithi basizakale babe lamaphepha ukuze bangahlukunyezwa, ngoba lapho nxa uhamba esitradeni uyabuza ukuthi iphepha lakho lingaphi. Uma ungelalo sokuthi ba lezinto eziningi-ningi ezingaqedakaliyo sudiziswa, into enjalo nje, bayaboshwa abantu bakithi, bayadiphodwa. So lolo hlelo sasiyenza lokuthi nje sibe lemvume yokuhlala eSouth Africa. Sasi kuyindlela ukuthi efika kwaZulu sicela ebukhosi bakwaZulu ukuthi busicelele. Masinyazane sizabuyela futhi ukulandelela ukuthi sebehambe kangakanani. Bathembisa bathi bazasikhulumela lo government wala ukuthi size nje sisebenze sibuyele emakhaya, sisebenze sibuyele emakhaya. So izo lezi zinto esizenza mhlonishwa ngamasu challenge. NgesiNdebele ukuthi wahamba jibalamba ukuthutha phambili.
Akokugcina ungavalelisa abalaleli usitshela ukuthi kahle kahle kuyini okumele bakukhangelele njalo kuyini elingabaphathisa ngakho.
Mhlonishwa, into enkulu ukuthi nje lapha vele uhlelo ndolukhulu ukuqoqeka kwesizwe. Into esihlupha kakhulu okunye kuleli viki liphele besinabafundisi sihleli phansi indlela abantwana bethu asebeziphatha ngayo uma bengaphandle kwelizwe. Basuka abadunga sebekude nabazali sebephila nje umathanda. Ngikhuluma ngabantwana othola ukuthi ubaba sethi kusethola intombi kwenye indawo sethiya abantwana lo nkosikazi, abantwana basafundi. I-behavior nje le-violence amapolisa asibiza njalo nje ethi khangelani abantu bethu, khangelani abantu bethu. Khangelani bayangcolisa. Yilokhu sesiklina nje egoli ngoba sasoke sikhonjwa ngeminwe yonke into embikhonjwa thina. So sizama ukuthi siqoqe isizwe abantu bafundiseke ukuthi ukuzihlonipha kwenza ukuthi abantu bakuhloniphe. So yileyo nje into enkulu wabo ukuthi sibuyele nje ebuntwini bethu. Yilokhu siqoqe isizwe ngaleyo ndlela. Kanti ukuphela kwalinyanga kulo mkhosi umcimbi kwenduneni ufuya nemaphisa siyakhona.
Hayi, bezwakala. Isibongile kakhulu.
Ngiyabonga nami Mthabisi.
Lo-ke bekungumnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhekula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Lalelani elinye njalo ihlandla lohlelo lolu ngeviki ezayo.
Okwamanje ke siye kuhlelo abaculi bethu liviki. Silomculi osacathulayo ovela eCholocho uDJ Sintu nangu ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ufuna umalume ekhaya, ufuna umalume ekhaya, ufuna umalume ekhaya, uduma makujabule. Uduma makujabule. Unandle ngo
msakazwami sanibona emsakazweni okhulumayo uHandbird Khuphe ngilokuzalwa ngibuya kwele Zimbabwe endaweni yaseCholocho esigodini sasemphafeni usebhuku wami kunguRobert Chuma induna kungqoya bengibonga kakhulu ithuba msakazini lelinditholile
ndinazoshaya ingoma sheZimbabwe bayasaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Into ngabe ifuna mhlawumbe ukuthi athole umsebenzi kaDJ Sintu kuzomela axhumane nami kule number lenethi 0791390738. Uyatholakala umsebenzi la kuma YouTube. Ngihlala ngise Gauteng endaweni yase Diepsloot.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Le nkulumo ngizoyibhekisa nje kusizwe sonke. Mina bengicela ukuthi sibambane singabantu abamnyama. Ngoba ngisho nasengomeni ngithi asibamba neni ma-Afrika. Ngithembisa ukuthi ngizokhipha i-album ngo-December.
Asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo. Sitela ubumba ndoma Afrika.
DJ Sintu esigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izikolo ziyavulwa ngolwesibili kodwa amatitshala athi kawasoze aye ezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.